So we see a descender of VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ngiyakhuthaza kulabo abasayithekethisi ukuhlatshwa ukuthi babe nezibindi bahlatshwe.
Kodwa kulabanye abantu abathi kabasuze bahlatshwe amajekiseni anjenge-Sinopharm lamanye.
Sasikwazi ukuthi lama side effect irayithi ayilama side effect nxa ngilabo BP.
Abazali bathi ababalisi abakhona ngekholo eliphansi kabafundisi abantwana esikolo.
Bathi amatitsha afike ethi ebhale blackboard ngaqeda aphuma zambe labuye sebatshayisisa kuphi.
Bayakhala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu.
Sibone amabhasi eyiwa zethutha abantu eloku ethutha abantu. Wayelisi ezethu zimile izimota thina sokude almost a year now.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela eZimbabwe bakhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabanye abantu abalokho besithi kaluqedakali uhlelo lokuhlatshwa kukazulu amajekiseni anjenge-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamashumi amabili 428,135 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okunqunda igciwane le-COVID-19 emzimbeni. Uhlangothi lolu luthi asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu i-92,164. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1,567 eZimbabwe phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu lasitshiyagalolunye i-38,260 abahlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Loba kunjalo kulabantu abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni ngenxa yokungacaci kohlelo lolu olulenyanga ezimbalwa lwasungulwa elizweni. Odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni la ukwenzela ukuthi uzulu enelise ukuphila njengalokhu ayekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo ngomunye okhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni.
First vaccine bangimelele ngikhangelele sibili ukuthi kukhona okuzayenzakala emzimbeni wami. First 3 days ngangilokhu ngizikhangekhangela kodwa ngangingatshintshanga lutho, and even ubuhlungu lapho engahlatshwe khona kanzeke ngobuzwe. Second vaccine akula njalo engakubonayo engathi ngama side effects, ama adverse effects kimi emzimbeni. So ngiyakhuthaza kulabo abasayithekethisi ukuhlatshwa ukuthi babe nezibindi bahlatshwe.
Unkosikazi Debra Chuma ongumbalisi kobulawayo laye uthi wahlatshwa njengodokotela Magigo.
Mina ngokwami ngibone sokufanele ukuthi ngihlabe ngoba lokhu ngikhangelele ebantwini abahlabayo kudala akwenzakalanga lutho. Okube sobala ukuthi akulanto embi nge-vaccine le. Ngibona engani into enhle ukuthi abantu bafundise batshelwe nge-vaccine le. Ngaleyo ndlela abantu abaningi bazahlaba bavikeleke ku-COVID.
Kodwa unkosikazi Sazini Mhlonga, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kalalwazi ngokuhlatshwa, ngakho kunzima ukuthi akwenze lokhu.
Mina njengami personally angilalwazi, ngiyazibuza ukuthi cause sometimes there's what khona abalama BP abalalokhu bengavaccinatwa, 1 minute bavaccinatwa, akula muntu oseke wabuya direct to us wasifundisa ngokuthi vele i-vaccination yangkhona kuhamba njani.
Umnumzana Dalubuhle Ndlovu uyakusekela lokhu.
I-COVID yabe yavelela from khona ngale lapho yavelela khona, thina hayi lokhu vaccinatwa thina sizwanani lakho. 1, 2, government ba pese awa siya kampa manka so ziya kudumikini so when it comes to the vaccine day eso ziya niga bantin into a year mwana two once we told ama side effect government is mba pese ziya chazan ama responsibilities I will give you example in South Africa iwi throw ilen I vaccine ati kona from in I Johnson and Johnson mna hao tina za vaccine ati hao tina
kula bantu abe zula inkulu mwani ezi nga machumi ama tatu lanchano I 35,620 ezi Zimbabwe asebe pepe umkutlane we COVID-19 omemetheka okwethusayo kwamanye amazwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu namachumi amahlanu, i-152 million, asebehlolwe batholakala bele coronavirus emhlabeni wonke jikelele, kwathi abedlula kancane izigidi ezintathu, i-3.2 million, babulawa ngomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abazali kobulawayo abathi ababalisi abakhona nangeholo eliphansi kabafundisi abantwana ngemfanelo. Umunye wabakhala ngababalisi ngunkosikazi Esther Nkomo ohlala eMakhokhova.
Nomntwana eyi-one ofundayo, abantwana bafundi vele bafunda 2 days kodwa i-fees siyabhatala. But ama-teacher afike ethi ibhale blackboard ngiyaqeda aphuma zambe labo yesebatshayisisa kuphela. Emele sibhadale imali yama-private lessons imonth. Akuna imanti imali yaba inforeksi kuthi.
Unkosikazi Rachel Moyo ohlala eMzilikazi uyakusekela lokhu.
Nabantwana bayi-3 bafunda khonokho ukuthi bafunda 2 days in, 3 days out. Siyabhadala i-school fees. Kumele sibhadale imali yama-private lessons imonth. Akuna imanti imali yaba inforeksi kuthi.
Umnumzana Lamekinyoni okhangelane lezinswelo zabantwana eMakhokhova laye ukhala ngokwenzakala esikolo.
Ngi-child protector. Nikhangele abantwana eGwadilo kuzisa ubuhlungu ukuthi ngesikhathi sithi thina abantwana fanele sibakhangele ukuthi babe sesikolo sibe sesibona amateacher engekho. On the other hand, futhi kusizisa ubuhlungu ukuthi amateacher are not getting anything. They are getting nothing, totally nothing, less than a poverty bottom line. So we are saying i-government kayiphi ama-teachers imali.
Ababalisi bathi kumele uhulumende akhuphule iholo labo ukuze babuyele ezikolo. Usikhuca Mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimbabwe Teachers Association, uthi bathwele nzima ababalisi eZimbabwe.
Indikimba yakhona isekuthini umqhathi uyala ukuthi aholise umbalisi iholo elingamenza abuyele emsebenzini ayefundisa abantwana ngamalanga eneleyo ngesikhathi esifaneleyo.
Ababalisi bafuna uhulumende ukuthi aholise ababalisi imali edlula amakhulu amahlanu, $520 ngenyanga, kodwa uhulumende uthi kalayo imali enje. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube. Abalamabhizinisi ezimota ezithwala uzulu eZimbabwe lakwele South Africa bathi sebephelelwe yimali ngenxa yokuvalwa kwemingcele lemizamo kahulumende yokuthi basebenzi bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZupco. Bathi sekulomnyaka izimota zabo zingathwali abantu zisuka eZimbabwe zisiya kwele South Africa. Emadolobheni bayakhala njalo abalezimota ezifanayo abathi amapolisa azibathathela izimota zabo esithi kumele basebenzi bephansi kwezupco. Umnumzana July Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngezamadolobho lezemisabelo, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi kumele bonke abalezimota ezithwala uzulu basebenzi bephansi kwenkampani le. Uthi kasoze avumele izimota ezithwala abantu ezingekho emgwalweni zezupco. Uze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Khumbula Sibanda okuhlanganiso yabelezimota ezithwala uzulu othi uhulumende usebhilize amabhizinesi abo.
Abesithele bathi iboda bazavula amafezi i-passenger transport and then i-passenger transport izavulelwa nge-last phase, izaba yi-last ekuvukelweni kwayo. But at the moment sibone amabhasi eyiwade ethutha abantu elokhu ethutha abantu while isi ezethu zimile izimota thina sokude almost a year now ongangukuthi ngabe lati basivumele ukuthi silayisha abantu silandele imithetho le-COVID kungalahluki. Ngale South Africa basivumela ngapha kabasivumeni. Njalo ukuyangena kuzupport thina angazi sibone ngathi kungasihlupha ngoba thina si-cross border association ele bilateral agreement le-South Africa. So e-South Africa bazi izitha i-Zimbabwe International Long Distance Taxis Association. Yiyo eyasayina i-bilateral agreement langale e-South Africa, lama-counterparts ethu awe-South Africa. So ukuthi siyengena ko-ZUCO sibone ngathi kungaba nzima ngoba ngale i-ZUCO e-South Africa kabayazi. Njalo i-bilateral agreement, I should think ma ngabe sokufanele ilokhuzo. I-council ukuthi kuyabe sokufanele sikhulume le-South Africa ngale ukuthi sokubuya amanye enye i-player enhle okuthiwa mo-ZUCO. So singazi ukuthi bona bangayamukela yini ngale South Africa. Hayi into yakhona ungathi kulobuzima. So siyi-cross border simile rathi sihleli ama-sprint ethu afakile njengoba ngikhuluma so simile mo.
Singathi-ke abantu abantu aba-affected bangani khona abantu angani lokhu ebemise amagumbi.
Kweyethu i-association la ngapha esayidini lele laseZimbabwe sile about imota zethu eze-cross border ziya number up to 40 then ama-counterparts zethu ngale e-South Africa lapho kulama members about 45 members labo imile ngoba bakwazi ukuthi lezi zangale e-South Africa zisuke ngale zibuye ngapha. Ngomthetho ufanele zibe ziphambana i-Zimbabwean registered ne-South African registered i-bilateral agreement itsho njalo. I-Zimbabwe ingalayisha ngapha iye ngale e-South Africa kufanele ayilayishe ngale ibuye ngapha zibe ziphambana nje kanjalo. But manje ngendlela okwenzakala ngakhona zimile zonke zimile ngapha zimile langale. Abe-South Africa labo kabakwazi ukuthi bazithumele ngapha ezabo whilst ezethu ngapha zimale. So which means sonke were affected langale abelokhu zimba affected kuleyinye i-cross border futhi i-Grand ngale i-cross border layo. Nayo bamile futhi ngoba sisevisa thina iroute ye-Tshirenzi, Chipinge, Tshetsheshe ngale siphinde sisevise iBulawayo sisevise up to Plumps. But now wonke onala amaroute simile nje asisebenzi. So nalezi ze-cross border vele zi-affected njengoba ngikhuluma nje khona lapha sikhona sipakile elokhuzina. Sipakile e-officini la zimile. Ama-drivers ahlezi nje abaramsebenzi just loitering nje around.
So manje lizagcina ngani kudaba lolu khanye ngazani kuyahlupha lo?
Hey, sesizamile kade sifonelana lama-counterparts ethu ngale eGoli bebezamile ukuthi through i-cross border agency yase-South Africa babuye emesina bahlangane labeZimbabwe kukhulunyiswane. Bekade lokhu bezama kuye nge-German Zimbabwean counterparts ukuthi mhlawumbe kungaba ngokunye kwe-agreement of some sort ukuthi maybe kuleyinye iplan engenziwa ukuthi at least iimota zethu zivulelwe kusetshenzwe. But so far akukabi ne-progress vela akukabonakali ukuthi inkulumo zakhona ziyahamba. Ngoba i-South Africa ngalithi yona hhayi yona yonke into e-South Africa ezizini sokunomali. Le mthetho bacela nje ukuthi ama-association wonke ma ngabe lilayitha abantu ibone ukuthi imithetho ye-COVID iyalandela.
Umnumzana Khumbula Sibanda ukunhlanganiso ye-Zimbabwe International Long Distance Taxis Association sixoxe laye eBulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele India obulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu 3700 lamuhla. Uhlangothi lwezempilakahle kulelo lizwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 390,000 bahlolwe namuhla batholakala belo COVID-19. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi umkhuhlane we-COVID-19 ulakho ukumemetheka ngamandla kuzwekazi le-Afrika. Kulabantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4.5 million asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 kuzwekazi le-Africa kwabhubha abedlula inkulungwane ezilikhulu 120,000. Ilizwe leMelika seliqalile ukususa imuto kule-Afghanistan kulabanye abantu abakhonona ngokwenziwa nguhulumende kamongameli Joseph Biden abathi kunakho ukuvuselela iTaliban engahluthuna intambo zombuso.
Senganamasiko senziwe manje.
Uthelo lomasiko lokuphila kwabantu sobu zonke namhla sibuka lo mnumzana Bollman Khumalo isikhulumeli sesilo ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa umdeni wako Khumalo ukuba yinkosi yamaNdebele. Sakwamukela kuhlelo baba Khumalo, akusiyele ukuthi kwenzakalani kulezi nsuku.
Inkosi iyasiqoqa isizwe, iyasihlanganisa ukuze nxa isizwile ukuthi bona abantu bafuna kwenziweni, icho inkosi abantu baphakame bendawonye bese besenza lezo zinto ababe befuna zenziwe. Inkosi asiyo umnikazi wohlelo. Uyazi ukuthi mhla ka 21 March bekuyi Human Rights Day lapha South Africa. U 21 March beyisonto kwathi ngomvulo yasi inkosi ihlanganisa abantu ama political parties nje phezu wonke awakithi ozaphu oMLF oMRP oPAM bahlangana nezihlangano nje ezingaphathelanga le politics kodwa ezingama eze culture ukuthi indaba yombhuqazwe bafuna iphathwe njani. Kwaxoxwa saba no Professor Mpofu wacho ukuthi ubone ukuthi kwenziweni ingezinye zezinto lezi ezenzakeleyo. Singabuyele emuva kancane, inkosi ibile birthday lama ex zipra. Ukubonga nje ama ex zipra indima ayidlalayo ukukhula ilizwe lakithi.
Okunye ke baba Khumalo,
mhla ka 16 June i-Youth Day. So okanye kunjenje nje inkosi phezu kohlelo lokugqugquzela abantu abathi ukuthi baqoqeke, ngiyobana ngithile ukuthi iqoqe isizwe. Baqoqeka abantu abathi ama-youth, wona yini angayikwenza kwenzela izwe labo ama-youth akithi. Bangabi busy ngento ezingenamsebenzi baze bangene bonyawuphi, kodwa yini abantu abatsha abangayenzela izwe labo. Abanye abantwana baphakama e-1976 bala ukufunda ngolimi lwezitha zabo. Manje intsha kamthwakazi yini engayenza? 16 June kulohlelo lunjalo ke luyabe lusakazwa kuma platforms e social media. Okulandela lokho emsakazi ngo 9 August kule Women's Day. I Women's Day layo iqoqo mama loba bekuphi ikakhulu la eSouth Africa njengoba na inkosi lapha eSouth Africa. Ekhaya phela kunemthetho, kuyamele uyethola i-clearance kuphi kuphi. Sizabona sikwenza njani, kodwa lakho sizakwenza kube le live screening ukuthi laba sekhaya omama bangaphuthani. Nesimo se-corona kasisazi mhlawumbe siyabe siminjani, kodwa ke 9 August i-Women's Day. Bese kuthi ngo 4 September imzilikazi day. Kunjenje nje amabutho ayaqoqana ukuthi lolo suku indlela ithivulawayo uma amabhodi evuliwe. Bese kuthi ngo 24 September inkosi itheyifu namabutho abe seyi 500 kuvunulwe kuzaba nendawo esizakuya kuyo sisazidinga izindawo. Kodwa ke ngiqinisa lelo lokuthi inkosi saqoqa isizwe mzakazi. Uma isiqoqile isizwe sizakusho ukuthi sifunani, inkosi siyakhokhela.
Siyakuzwa Khumalo, siyakhumbula ukuthi ke kwakulokudla kwakudingelwa abantu. Uhlelo lolu solume njani kuna manje?
Sike senza ama food parcels landlane. Isimo sibi esomnotho. Sibi impela isimo somnotho, yikho ke sisadinga ukuthi singathola ngapho uxhaso lokuthi sibone ngoba abantu bayahlupheka. Bafike office nabantu bekhala zinengizinto ezibahluphayo. Kunezinto ezinjengazama documentation lapha eSouth Africa ezibahluphayo. Siyangena kubo Home Affairs ukuthi sibasize abantu. Ngingakutshela nje ukuthi kulomfanyana wakithi ole 22 years obevalelwe eMampuru elokuze neprison eMampuru prison ePretoria ukuthi kala maphepha. Uhlale inyanga yonke ejele kodwa uphumile ngolwesine. Siyabonga lokho. Zinengi izinto ezikhahlameza abantu, inkosi ezisebenzayo msakazi ingena emahofisini ukuthi basizakala abantu bakithi.
Hayi ke kwalamhlanje simalapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo baba umnumzana Bollman Khumalo, isikhulumeli sesilo ubulelani lobhengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wako Khumalo ukuba inkosi yamaNdebele. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko.
Sile sizwe ezabatsha silo Mike Wobe.
Lingali tshona njani mthwaka bemuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngo Mike Wobe namhla sixoxa lo nkosana Mazibisa ongu information secretary phansi kwehofisi ka member of parliament omela injube lobengula constituency sixoxa ngohlelo lwabo olujonge ukuthuthukisa intsha yakuleyo ndawo Mazibisa ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngohlelo oluphathwa inhlanganiso yenjube lobengula development constituency committee
salibonani balaleli injube lobengula constituency development committee yikomiti ebunjwa ngama ward womabili esebenza lo MP ekuthuthukiseni isigaba umbe isiqinti esithi thina constituency so singu 20 kulalaba ababemele izikolo abanye bemele ozivuthe abanye bemele ama residency labanye bemele people with disability bemele into ezithiyeneyo so that committee umsebenzi wayo iwufocusa kudevelopment lentuthuko yesiqinti soneso phakathi kwenali committee ekusebenzeni kwethu siqale ibhezari sisebenzisana lo MP uGift Banda honorable Gift Banda le bhezari ithinta izikolo zonke ezingu 10 kuconstituency
Mazibisa uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha abangaki
isikolo ngesikolo bakhethe abantwana ababili abaye babakhangela ukuthi abantwana laba gifted kodwa badinga usizo loncedo kakhulu so currently we have 20 kids under the bursary esibabhadalelayo beze beqeda nxa ese primary yaziyeqeda ugrade 7 nxa ese secondary yaziyeqeda isizathu sethu ukuthi laba bantwana bafocus kakhulu esifundweni bengela stress sokuthi kathi fees hamba njani at the same time kuyindlela yokuthi nxa kunabanye abantu esingaxhasana labo basichase la TV lesisehambeni sihamba khona apha isifiso sethu ukuthi since it's the first year sikwanise uyi-incorporator as many as we can depending on the availability of the funds remember lezo mali kasimali ezivela kwabanye abantu zimali ezisuke ezikhwameni zethu sisebenza ndawonye lo MP sikhangele inhlupho esihlangana nazo ku-constituency sikhona lapha again ku-bursary sikhangele ukuthi abanye abantwana bazazuza mhlawumbe ama-donors ama-scholarship to start further to university level or to polytechnic or to vocational usiya ngokudlelana esikuzuzileyo labanye abantu mhlawumbe lenzalo yaloneso sigaba abalesinto sokunceda
hayi siyakuzwa Mazibisa isikhathi sesesidlweni mangoyi igqiba ingxoxo yethu ngokutshela balaleli ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo kumele bayenzeni njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngalolu hlelo bengaliqhuma njani
kulabo abafisa ukusincedisa sitholakala ku-office 9A and 9B lobengula housing office mhlawumbe omunye umuntu engafuna ukuzwisisa ukuthi kathi izikolo ziphi ezazozayo amabhezari siqala ngama primaries kule mawaba primary kule nkanyezi kule mthede kule ngubo kule helemi kule nsukamini kule nyamande yiyo ama primary azuzayo bese kusithi ama high school kule njube lo njube hayi sikhulile hayi sicine ngelobhe ngula hayi yizo izikolo so far esezibenefitile kuma bhezari yethu ngiyabonga
Silukanda basithanda ukubonga unkosana Mazibisa ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni nohlelo lwanamhlanje sidibana njalo lwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7 kanye lakukhazi lethu le Facebook Zulukanda baku VOA Ndebele. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMike Wobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathinda kusasa. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilesethekeli umfundisi Busani Sibanda. Usiphatheleni mfundisi.
Bengicela sivuleni incwadi kaJeremiah 82 verse 26. Ithi incwadi ngingunkulunkulu wenyama yonke. Ngakukhona okungihlula yona iphelela lapho. Ngingunkulunkulu ophethe emhlabeni ezulwini langaphansi komhlaba. yini mphethi ngakukhulu kungihlula yona bantu bakithi uNkulunkulu akasenzeli kodwa uNkulunkulu uyasilekelela akazange bathwale eGibhithe waya babeka ezweni leyithembiso kodwa wabalekelela ukuthi mabaphume eGibhithe baze bayofinyelela ezweni leyithembiso wayebalekelela lathi uNkulunkulu kasenzeli singathandaza senze konke kodwa uNkulunkulu kasenzeli uNkulunkulu uyasilekelela kwimizamo esiyizamayo uyasilekelela ukuze sikwazi ukukhululeka bantu bakithi ngihlupheka kangaka ngihlutshwa kakhulu isizwe sakithi mangikhuluma ngesizwe ngikhuluma ngathi thina abantu abamnyama especially iZimbabwe bantu bakithi sibona konke siphakathi kwakho indlala hlupheko inkingi kuphi simthandaza kangaka uNkulunkulu ezintabeni siyathandaza khona tikhona siyakhuleka why uNkulunkulu angasiphenduli why engasizwa inkinga bantu bakithi siye salahla indlela zethu zeqiniso uNkulunkulu obezambula ngazo kithi kokhokho bethu kwiimpande zethu uthi Paul isizwe esihlahla amasiko aso sifile siye salahla masibuyele kwiimpande zethu babehlangana benkolo abesintu abaholi bendabuko babehlangana bayenjelele indawo yetshela likhuluma bayocela izulu izulu imithi ma kunezifo babeyocela idirection yezwe begayidwe kodwa konke lokhu sikulahlile yikho namhlanje sivelelwa into ezinje yini eyayisenze indlela elikhulume amalinda ethu ngokuyizithunywa zezwe yikho sasikhuluma through injelele akukho umuntu owayedala ilitshe likhulume uNkulunkulu umdala ethumela izithunywa zakhe silahlile indlela zethu zeqiniso kuthiwa kuli ibhayibhile ama-Israelites babethi nxa bephuma endleleni zabo uNkulunkulu wabafulathela babenqotshwa ngezinye izizwe until baze babuyele kusiko labo okundlela zabo ngoba isizwe singala masiko sithi isiko nekulehlukanisa noNkulunkulu isiko yindlela okumele siphile elidalwe uNkulunkulu okumele siphile ngayo esixhomana ngayo laye lo mdali silahlile mntakwethu namhlanje kunje kuvela zonke lezi zifo ngathi yenjelele siyokhala sibuze ukuthi ilitshe uthini uNkulunkulu ngoba abantu bayaphela libe nesiphi direction silahlile mntakwethu zonke indlela zeqiniso namhlanje amatsha awasakhulumi izithunywa zezwe zifulathele izwe izithunywa zezwe ebezigayida zikhokhela izwe zifulathele izwe yikho kunje sithe uma sinqoba 1980 sithola uzibuse babehamba babesikhokhela besiyocela kumalinda ethu amalinda ethu ebadirector ebagayitha sakwazi ukunqoba themaxa sinqobile sabuyela na sayobonga kumalinda ethu na labo abashonele empini balungiswa na o basaqhubeka bayelwa labo abafa ngobungozi abanye basebhalagwe balungiswa na bahlangululwa na bagezwa na sisese lomlando bantwana bakaNkulunkulu isizwe masihlangane ukuthi wena kuyiphi iparty la kuyiphi iparty makuphele ukukhombana ngomuntu okumele kuphele kumele siunite isizwe esikwazi ukulungisa izinto isizwe esihlangene esiyimbumbu yonke into sikhangelele phesheya ama-sports singama-failures economy singama-failures even ku-health singama-failures siyakubiza awusisabela usiphenduli simohle kuphi mdali sisukile kwindlela zakho zeqiniso salahla amasiko ethu salahla indlela obuxhumana ngakho nazi siyisizwe sase-Afrika sixolele mdali siyakuncancaza siyakuhlweleza sibonise indlela sigayide uNkulunkulu okhokho siyakuncenga mdali siyakhuleka amen
lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uBusani Spanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
sibonga kakhulu uNtungamile Nkomo singagqibi kuhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo odokotela bathi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 abazali bathi abavalisi abakhonona ngeholo eliphansi kabafundisi abantwana ngemfanelo ezikolo bayakhala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi kasihlangane ekuseni ngo-6:30 AM
يا
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.